siyabonga Chris Lomavela selitshana njani mthokazi omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 mhla ka 13 ngontulikazi ngolwesithathu 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umfundisi Ivan Mawarire obotshwe izolo obesetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende usanda kukhululwa njalo baze ngobunengi abantu emthethweni laba weHarare ukuzomsekela.
The international community ngaphandle ngale mazweni wazaqalisa njalo ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe ukuthi iZimbabwe kayinandi uhulumende weZimbabwe nanzi ilungelo labantu. Sibona sibili kulihlazo into sibili ezenza uhulumende abe yimpekisa emazweni.
Ingcwethi yezicubungula izombusazwe zichaze ukubotshwa kwabantu mahlayana ngenxa yokutshengisela insolo yabo phezu komumo lo mbuso weza no PF abawusolayo njengehlazo njalo abanengi emhlabeni bayawusola. Iqembu lenguqu eBotswana ele Orapa United eliqeqetshwa nguMadinda Ndlovu selimise uhambo lokuya eZimbabwe ngenxa yokuxokozela okukhona elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umfundisi Ivan Mawarire okhokhela umkhankaso Wear This Flag campaign obotshwe izolo esetheswa icala lokutshotshozela udlakela njalo obesesetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende lamhlanje umiswe emthethwandaba njalo ukhululwe kumizuzwana esanda kwedlulwa engahlawuliswanga imali yebail. Umthethwandaba kamantshi uthe usole kakhulu uhulumende usithi ubophe uMawarire ngaphandle komthetho njalo wephule isisekelo sombuso iconstitution. Kunjalo nje bekungabizwa ozwayo lamhla emthethwandaba kamantshi eHarare lapho abalwela amalungelo oluntu labezombusazwe kanye lozulu nje bethe gwaqa emthethwandaba besekela uMawarire. Kubika uNothando Sibanda.
Uzulu ubehlabela egida njalo ekhuleka ethi akakhululwe uMawarire akalacala anduba amapholisa athi akuvunyelwa ukuhlebela phambi kwalumthethwandaba. uMawarire ubesetheswa icala lokukhuthaza udlakela. Ufike emthethwandaba wetheswa icala elitsha elokuhlamukela uhulumende efuna ukumsusa lapho amagqwetha akhe athe lokhu akukho emthethweni ngoba ayisilo icala alibotshelweyo. Abatshutshisi bebethi anganikwa imali yesibambiso kodwa ahambe emthethwandaba waphezulu e-High Court ngoba leli cala lingelikhulu. Lanxa sokunjalo uZulu uthe akayindawo aze ambone uMawarire obengeniswe ngudlu emthethwandaba. Umnumzana Promise Mkhwananzi okuqembulentsha ekhonona ngokubuswa kwelizwe iThajamuka sesijikile laye oke wabotshwa uthi akula kubuyela emuva kodwa uZulu uzaqhubeka ephuma ngobunengi ukuzasekela uMawarire ngoba ekhulumela izizalwane zonke zeZimbabwe esezikhathele ngokuhlukuluzwa.
Besaba uZulu obuthene lapha besenza konke lapha kwenzayo njalo bayakwazi ukuthi uMawarire kalacala bamethesa icala lamanga elingekhoyo elingazakele libe khona. Yikwenza kwabo lokhu-ke uhulumende weZimbabwe kwethesa abantu amacala achiyeneyo lami nginjeni lelami icala engaletheswayo elingekhoyo.
Osakhulayo umnumzana Pride Mkhono obekulo umthetho wandaba uthi sesifikile isikhathi sokuthi izizalwane zibambane zikhulume ngalizwi linye emadolobheni wonke lemaphandleni kungekelwa abanye bedojwa ngamunye ngamunye bevalelwa entolongweni
njalo sibonde uhulumende laye ulokhu ehlukuluza abantu abakhuluma njengayo Ivan Mawari thina sithi njengozulu asiliseni sibili ilizwe ngelethu sonke akulamuntu le wazalela ukuthi ilizwe leli bengelakhe lodwa ilizwe ngelethu sonke kumele sonke sisukume lapho esikhona singabe semakhaya singabe sema township singabe sema dolobheni ngasiwo bulawayo le Harare kumele sikumeni sonke silise uhulumende lo ngoba usethethe isikhathi esiningi kakhulu esihlukuluza
Unkosikazi Gertrude Mokore ubezela bamabandla achiyeneyo okholo lwesiKristu uthi kungumlandi wamabandla okholo ukuxwayisa abezombusazwe lapho abalahleka khona njengalokhu okwenziwa ngumnumzana Mawarire wengeze esithi akalacala weza umsebenzi wakhe awubizelweyo akakhululwe
ubekhuluma emele abantu abaqhubekayo intandane abantu abangalamsebenzi ubekhuluma emele abantu bezimbabwe bonke jikelele abathi bona kugwelegwele abasabufuni ubekhulumela emele abantu bezimbabwe ngoba sikhangela ukuthi ngendlela acele ngayo ukuthi abantu bahlale ngekhaya kungabi lomsindo wonke umuntu umlalele
lanxa nje umkhankaso wokungayi emsebenzini ungaphumelelanga njengakuviki ephelileyo iningi lithi abantu kabangabotshwa nxa betshengisela ngokuthula kungeladlakela Ngimele iStudio 7 ngingunothando Spanda.
Kunjalo nje uMawarire usanda kukhuluma labantu abaze kuzomsekela phambi komthethwandaba. UMawarire ubonge abantu laba ngokubambana njalo uthe uyabonga ngokumalaye. Ukuhlaziya okuhlukuluzwa kwabantu lamapolisi ngamapolisa kanye lokubotshwa kukaMawarire sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ayinto esibili kenzakala eZimbabwe ibuhlungu kakhulu xa akhangela indlela abantu abatshaywa ngayo kakhulu endaweni esingabomakhokhoba emzilikazi eburombo lase-ebwedi abantu bathola nzima sibili ngikhuluma nje izolo kade ngikhona ngale abantu bemona bekhala besithi batshayelwa into abangayaziyo indaba sibili ebuhlungu kakhulu njalo kubuhlungu ngoba abantu bayakhalaza bakhonona ngenhlalakahle yabo bathi abanamsebenzi bethwele nzima sebephathwe ngendlela embi kakhulu so isiphathe sikahulumende ebantwini sibili hhayi siphathe ngakuhle abantu ngoba abantu abaningi sibili endaweni eziningi babotshe even abantwana abancane ogogo batshayo abezinye indawo njalo lakhathi sesifuna lokufundisi uMawarire laye sebotshwa njalo so indaba sibili ebuhlungu kakhulu
yena uMawarire bamethesa icala lokuqoqa umvukela okugenqula uhulumende weZANU-PF ngaphandle komthetho olibona njani leli cala lilakho ukuphumelela yini emthethwandaba
kuzabanzimela kakhulu ngoba uma bemenza njalo sibili ungasikhangela imbali sikhangela imbali kaSene Mandela kangela uLukhathi Masuku loDumiso Dlamini loMorgan Tsvangira ele Watchman Ncube isizini thailand yayikhona izinto lezi zenza umuntu nalowo abamtshitshisayo ukuthi aziwe kakhulu ngabantu abe popular so bona zani sibili lapha bekhulu ngoba bezenza umfundisi uMawarire ukuthi aziwe kakhulu abantu abaningi le international community ngaphandle ngale mazweni wazaqalisa njalo ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe ukuthi iZimbabwe kayinanzi uhulumende weZimbabwe ananzi ilungelo labantu so bona sibili kulihlazo into sibili ezenza uhulumende abe yimpekisa emazweni
Ngokwesaba lokuthithibala okubonileyo ebantwini abatshayiweyo abahlukuluzwe ngamapolisa ngemva kokutshengisela kwangeviki edluleyo ungathi ubona abantu beqhubeka na bephakama betshengisa insolo yabo phezu kombuso weZANU-PF
Yambona zani nje okwamavikanyana amalutshwana abantu asuze benzelo kodwa ngemva kwesikhathi sibili ngoba abantu abaningi abatshayo sibili balolaka ukuthi batshayelwa into abangayaziyo babotshelwa into abangayaziyo
so ngeza kwesikhathi sibili abaningi abantu sibili bona hayi kuze baphatha kubi sibili ngaba lomvikeli omunye esingazange siwubone.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula izombusazwe sixoxela ekwabulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukukhalala imsebenzi okungavuli amavinkili lokungathwali izihambi lamhlanje kobulawayo akuphumelelanga kangako, njalo abanye bathi kungaba kubangelwe kubojwa kukamfundisi Ivan Mawarire, yena obekhokhela lo mkhankaso. Kuvika unompumelelo moyo.
Iningi labafundilile esikolo, izisebenzi zaya emsebenzini, amanye amavinkili avulwa, kuthi le mota ezithwala izihambi lazo bezisebenza njengenjayelo. Amabhanga evuliwe ekhafula imali kuma ATM obese kuyinto ezilayo, noma nje abanye bengayanga emsebenzini bese saba okweviki edlule. Abantu bebengabaningi kangako edolobheni, njalo abathengisayo bebethengisa kungela kuxokozela. Amapholisa ezulazula idolobho lonke njengokhozi, kodwa abantu bebengagqize qhakala bezihambela. Abaxoxisane le Studio 7 kobulawayo bathi ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire eHarare yikho okwethuse uZulu, kodwa mhlazana ekhululwa uyaqala lapho achiyele khona ngoba uhulumende kasalaleli abantu. Ibhizimisi ibiqhubeka kuhle kobulawayo lapho inkampani yeZimbabwe International Trade Fair ibike ukuba sebefike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo ombukiso wezokwemba walonyaka owe-mine entra. Umqondisi we-ZITF, unkosikazi Nomandlovu, uthi bakhangelele ukwamukela ababukisayo abambalwa abeZimbabwe, iSouth Africa leChina.
Sesisiya emaphethelweni okulungiselela umbukiso wethu, umbukiso wezokwemba i-mine entra oqala kuviki ezayo kusukela ku-20 kusiya ku-22 kwintulikazi. Ababukisayo sikhangelele ukuthi bazaqalisa ukudla ngolwesihlanu ukuthi balungise izitendi zabo. Okwamanje ababukisayo bayadlula ikhulu, njalo indawo esithethwe u-hall 4 iyadlula izinkulungwane ezintathu.
Abemba amathe aligugu bezimele labo lonyaka bakhangelele ukutholiswa ithuba lokuba bangasebenza kanjani ukuze bazithuthukise. UChaliman weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Bekithemba Nkomo yena uthi loba kulokutshengisela ezweni, inkampani yakhe isicele abezomthetho ukuba babone ukuba mhla kuqala kuze kuyophela umbukiso lo akumelanga kube namuntu ongawuphambanisa ngokutshengisela.
Umbukiso wethu walo nyaka ukhanyuza qhubekela phambili loba kusenzakala lokho okungenzakala. Sesithethe amanyathela ukubana sikhulume sibonisane amacebo lambe labalaba abaphethe eze security kanye lalaba abakumalunga kahulumende akhangela ngezomsebenzi ofana nalo.
Umsebenzi wezemigodi eZimbabwe yiwo oletha imali eningi ezweni, njalo kulandela ukunyamalala kwamabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola i-15 billion eyaziswa ngumongameli uRobert Mugabe. UZulu uthi ufuna ukutshengisela mhla wombukiso ebuza ukuba imali yamadayimana yaya kuphi, ngoba uhulumende kunguye obebona ngokusebenza kwamankampani emba idayimana. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire, yena osanda kukhululwa obeseteswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende weZANU-PF. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Endabeni ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umuntu wazaqala ukumthinta ngocingo lapho engena ehofisini yokuba inhloko kahulumende entsha yeleBhilithane, unkosikazi Theresa May ngumongameli Barack Obama weMelika. Ekuqaliseni kwayona le iviki, isikhulumeli sesigodlo sikamongameli Obama ese-White House sithe unkosikazi May ngokubekwa ukuba inhloko kahulumende yeleBhilithane entsha elemelika lilethemba lokuthi ubudlelwano bamazwe omabili buzakhula. Kulokhu kungahlaliseki emoyeni phakathi kwabaya emhlanganweni omkhulu webandla lama-Republicans khonapha emelika. Lokhu kubangelwa ngabakhangelelwe ukumkhetha ukumela lelo bandla kukhetho lokudinga umongameli wemelika umnumzana Donald Trump ngoba bengavumelanile minye imbono yakhe. Ke ngilifake kancane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngu Chris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo mfundisi uSeni Sibanda. Okwakuqala siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu mnumzana Gande.
Yes, sizwa kuthiwa liyethule umbiko lamhlanje kulandela ukwenzakalayo elizweni lapho. Ngasitshela ukuthi litheni le?
Ye, amabandla aweZimbabwe egoqela amabandla iEFZ, Zimbabwe Council of Churches or Catholic Bishops Conference, le UDASISA emele ama apostolic lama Zionist churches, but kodwa njalo kugoqela lamabandla asebenza ngaphansi kwamabandla njengabo Christian Alliance or Habakkuk Trust. Okokuqala besikhuluma ngokuthi ezomnotho kulabantu abaningi abangasebenziyo eZimbabwe, kuyinto ebuhlungu kakhulu. Okwesibili njalo sakhuluma ngokuthi uhulumeni be uleta imithetho eziswa ubuhlungu ebantwini abazele behawula. Kulabantu laba esikwazi ukuthi baphila ngokuyathenga izinto ngale eMzansi Afrika. Njalo sinanzelela ukuthi uhulumende ubophe umfundisi uMawarile labane njalo abafundisi abakhulumayo. Njalo kungani kuba lezi zinto eziningi ezenza ukuthi behlule ukukhulumela abantu abahawulayo. Njalo sikhulume kakhulu sisithi indlela amapolice aphatha ngayo abantu ayilunganga. Ukutshaya kwabantu nxa abantu bephuma phandle bejengisela ukuthi kulezinto abangazithandiyo. Njalo lento yokuthi amapholisa ayafaka imigoqo ama-roadblocks amaningi ethatha izimali ebantwini. Okokugcina kodwa lakho kuqakathekileyo, labo abasebenzela uhulumende ma-civil servants, uhulumende kababhadale imali yabo yonke ngesikhathi esifaneleyo.
Njengoba selikhulumile, kuyini osekuzakwenziwa manje?
Okuqakathekileyo ukuthi abadala bebandla ama-bishops abangaphansi kwe-heads of Christian denominations basalungisa njalo bacabanga ukuthi bekwanisa ukukhuluma lohulumende, bekhulumisana mende bemtshengisa ukuthi izinto zonke lezi ezikhulunywa ngabantu, abantu abaphonga ukukhuluma nje bakhuluma ngoba sebedubekile. So thina besicela ikakhulu kulolu gwalo esilukhiphileyo ukuthi uhulumende alalele ukukhala kwabantu asebedubekile.
Nxa lisithi lina lifuna ukukhuluma lohulumende, nguye yini umongameli Mgabe elifuna ukuthi azwe yini izikhalazo lezi, kumbe zikhona iziphatha amandla zikahulumende?
Mbona ngani lapha ugoqela uhulumende wonke, kodwa into eqakathekile ukuthi abantu bebona inhloko kahulumende. Kodwa konke lokhu ke angisho kusalungiswa. Abadala bebandla ama-bishops yibo ke asebenza ukuthi indlela yabo bazayicanda njani kumbe kuzalungiswa njani.
Sikhuluma nje umumo unjani elizweni lapha, siyazi ukuthi like labhodabhoda likhangela ukuthi kwini okwenzakala.
Siyabona amapolisa agcwele emgwaqweni, njalo siyakwazi ukuthi namhlanje loba bekubizwe ukuthi abantu bahlale ngkhaya. Akuzange kube njengeviki ledlulileyo, abasesaba ukuhlala ngkhaya ngenxa yokuthi batshele ukuthi bazaxotshwa. Njalo siyakhumbula ukuthi lapha emakhokhoba laseburombo flats lasemzilikazi kulabantu abalimala abathayayo ngamapolisa. Abantu labana lokhu bebuhlungu, njalo thina lokhu siqhubekela phambili sibancedisa, abanye sibahambise ezibhedlela. Konke lokhuyana kuyizinto ezilokhu zikhona kusukela iviki ledlulile.
Hayi, isikhathiso esingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kakhulu balaleli, qhubekelani phambili nithandazele ibizwe lezimama.
Hayi, lathi sibongile. Lo-ke bekungumfundisi uSeni Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Zemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo ye Premier Soccer League edlalwe lamhlanje.
Iqembu leCapes United leselihlezi phezulu kwengalane imiklomelo lemiklomelo ngamachumi amabili lathoba mune munye ngemva kokunqoba eletsholotsho ngethukanya emdlalweni obusenkundleni National Sports Stadium namhla emini. Iqembu ebelihlezi phezulu kwengalane phambilini kwamidlalo yanamuhla ele FC Platinum linqotshwe nge-2-1 ngelewange emdlalweni obusenkundleni yeColliery. Edolobheni lakoBulawayo bekule midlalo emibili enkundleni eBarber Fields, njalo emdlalweni wokuqala iqembu leBulawayo City linqobe leBotha Strikers nge-1 kanya. Ohlohlele iqembu leBulawayo City nguHumphrey Mchichwa Ncube, yena olitshayela emambuleni ngehlandla lesibili yelo mdlalo. Limpumela ichiye iqembu leBulawayo City lile miklomelo ngamachumi amabili. Abafana beBulawayo City kabadlalanga ngendlela abajwayele ukudlala ngayo, kodwa ukapteni waleli qembu uXolisani Ncube utshele intatheli izindaba yokupheleni komdlalo ukuba okuqakathekileyo kibo yokuthola imiklomelo emithathu.
Namhla besiwinile ukuthi bengayibi indlela besikwazi vele igame namhlaphela izaba nzima udlula amagame wonke, but namanje iluze imbidrowe bengayenziwa ithi not as drowile bekungenye bekuyilahla. So vele nabedlala ipapule uthi uzakunquza bona isikare ukuthi bhora kungena sikhethisenisa bura besifunda isikare sithole igugula.
Umdlalo wesibili odlalwe enkundleni eBarber Fields uphelezi ngutshikilo bhanqa kungela qembeleni elisekulitshayela emambuleni phakathi kweChicken Inn leNkezi Platinum. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje, iqembu leTriangle linqobele eChapungu nge-1 kanya, ukuthi eleHarare City linqobele ZPC Kariba nge-1 kanya. Kusasa ngolwesine iqembu leHawumani lizemukela eleDynamo senkundleni eBarber Fields, ukuthi iqembu leMutare City Rovers lizadibana leleHighlanders enkundleni yeSakuva. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kunjalo nje iqembu lakweleBotswana eleOrapa United elikhokhelwa ngowayedlalela iqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu selimise uhambo lwalo lokuya eZimbabwe ukuyadlala lamaqembu akoBulawayo ngenxa yokungahlaliseki okukhona kwezombusazwe. Kubika uMartin Ngwenya.
Umnumzana Teba Tsohule isikhulumi seqembu leWarapa United edlala ezingeni laphezulu leBotswana uthi abasenelisi ukuqhubeka ngohambo labo lokuyadlala koBulawayo kulandela uqhamuka ukutshengisela evikini esanda kwedlula. Uhule uthi bekumele befike koBulawayo ngesonto ukuyanqilana leHighlanders Hawumani Tsholotsho kanye leBulawayo City ngeviki abakade bezabe beseZimbabwe. Umqeqetshi waleli qembu uMadinda Ndlovu uthi kulandela imibiko yotshengisela kulandelayo bakubone ungcono ukuthi bamise uhambo labo lweZimbabwe.
Yeah, umunqo right uhamba but njengoba sithuka kuya kukustrike wakuthi mdlaka 13 and 14, so angiboni ukuthi ungaba isitution sisebenze thina phela sisebenzele lokuze sisebenzela iklabhu ekhampani the company puts a bit first.
Iqembu leOrapa United lithi umomo ungaguquka balakho ukuqhubekela phambili ngalolu hambo baye eZimbabwe ngesikhathi belolongela ihlandla elizayo lesizini ka-2016-2017. NguMartin Ngwenya endaba zeStudio 7 ngisabrungula Botswana.
Welcome to Zimbabwe. We'll be right back.
once colonized by the British in 1890 and uncolonized in 1980. This is the land of contradictions, my friends, where you will meet the laughing hyenas and the crawling children, the chattering monkeys and the roaring lions, where you will meet the doubting eagles in the sky and the hissing snakes in the grass. Visitor, welcome to Zimbabwe. This is where you will meet the bleating sheep and the hooting owls, the croaking frogs and the barking, yelling, yelping, shouting baboons. Visitor, welcome to Zimbabwe, the land of contradiction.
Welcome to Zimbabwe, the land of contradiction. Imbongi ngu Albert Nyathi ehlabela kamnandi esiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ntokazi omuhle lingayika channel uyalandela uhlelo lwe Live Talk. Lapho esikhangela khona udaba lokubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire lokuhlukuluzwa nje kwabantu mahlayana ngamapholisa. Kwanelo kwalamhlanje. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.